Lolo daba lathi salubalele emaphepheni njengomuntu wonke. Isiqiniseko sangikhona wombi iqiniso langikhona kasingeke sibe lazi. Kasi salulandelelanga thina ukuthi sibone ukuthi kungabe kuyinto eyenzakalayo kumbe ngabantu nje onozindaba bethengisa amaphepha. Kodwa esikwaziyo ukuthi omama labo abathengisa ucansi isikhathi esiningi nxa behlukumezekile ngendlela ezijiyeneyo, kuba yibo nje ababuyayo masinya phambili basitshele ukuthi sengithe ngahlukumezeka ngendaba enje kumbe ngendlela enje, bese sithatha amanyathelo esiwayenelisayo.
Kuyayenzakala yini lezi nsuku? Kukhona yini elalikuzwe bekhala ngakho ukuthi bahlukunyeziwe?
Khona ukuhlukumezeka kwabantu viye kukhona msakazi. Ngingatsho ngithi inhlanganiso yona le engiyisebenzelayo kwakathesi siyafika nje ukuthi sesibanga kuJune, isike yahlala phansi yalandelela yamacala angafika phose 15 yabo mama abathengisa ucansi abahlukumeze ngey'ndlela ezijiyeneyo. Abanye sibaphathisa ukuya emakhothi sibanikeza amaloya besiyawina, abanye njalo amacala abo bekwanisa ukuthi bagcine bekhulumelane phandle kwenkantolo lalaba kade bebawonile. Ngakho-ke ukuhlukumezeka kuyaqhubekela phambili siyakubona. Kodwa omama abathengisa ucansi lathi siyananzelela inani lalabo abasebekwazi ukuzimela bayale kuhlukunyezwa nje, bathi khona ngeke ungenze kanjalo, ungangcono ngeke ubophisa kumbe ngizaphela ngiyefika emthethwandaba.
Siyabona ukubana amapholisa ayezulazula ezitaladini asemalutshwana kakhulu. Manje pho abakho engozini yini omama abathengisa imizimba?
Khona ukwehla kwenani lamapholisa azulazula ezitaladini especially ngezikhathi zobusuku kubafaka engozini. Bayatshontshelwa ngothothi izimali abaye bezisebenzile, bayabanjwa iganyavu. Kulezi suku besisizwa kuthiwa laba abantwana abangelamiza abahlale emgwaqweni okuthiwa ngesilungu ama-street kids, kungaba yibo futhi kulezi suku ababajwamulela izikhwama babagijimise laba abame emgwaqweni emakhoneni babachithize babagijimise. Omama bagcine beswele ukuthi bayenze njani ibhizinisi kumbe bathengise njani lokhu abakuthengisayo.
Kodwa endaweni ezinathelwayo, endaweni ezijatshulwa khona, khona kunjani? Bahlukunyezwa yini kumbe yiko kusebenzeka khona?
Hayi, kukalutshwani ukuthi sizwe ukuthi endaweni zokuzijabulisa omama labo abathengisa ucansi bayahlukumezile. Ziningi izindawo ezokuzijabulisa lezi esezinanzelela ukuthi ukuba khona kwabomama laba phakathi kwezindawo lezi kuwenza ukuthi ibhizinisi even lokuthengwa kotshwala lokuthi abantu babe bezonatha likhuphuke. Ngakho-ke bayavunyela ukuthi bangene. Sesibona labona laba abavikela ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu eminyango yezindawo lezi bebavumela ukuthi bangene, ikanti abanye abazozithokozisa bebhadaliswa imali zokungena. Labo sisi bayavunyela ukuthi bangene phakathi basebenze bazinathele batholene lama-client abo baphume bazihambele.